So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 9 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye bingakazeli bubone, sihluphekile lapha elizweni lethu. Even nalezi phemithi zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti aphezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zihambise ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye ongaphathisa abantu ukubhalisa ngobunengi ukuthi bavote ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo.
Hayi, asiboni iqinisa langikhona lapha, kuyasolisa. Yinto esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi.
Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayiholayo kugatsha lwe-social welfare.
Labazukulu basikho siyabanikani, asinamali kasinalutho. Lapha siyaha kulowo mangalisayo, okumangalisayo sibili ukuthi kakhukho singakudla lokungathini khonapho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla leMthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga e-MRP.
Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacathiswa. Yikho-ke lokho okwenzakale kumajaha eThwakazi Republic Party ayisikho okukhalulwe ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe. Abantu laba bathi umumo usumubi kakhulu kwele South Africa ngoba iningi selaxotshwa umsebenzi, njalo labakade bephila ngokuthengisa ezitaladeni bengasavunyelwa ukwenza njalo. Okhuluma emele abantu laba unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu uthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa asebefuna ukubuyela ekhaya baningi kakhulu, njalo badinga uncedo kulabo abangabaphathisa ukuthi babuyele ekhaya.
Njengoba ngitsho ngithi amagroup asegcwele ayi-6 and liyazi ukuthi igroup inye ngayinye ilabantu abangu-257 something like that.
Bonke bona labo abantu bathi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa bengayenelisi.
Bonke bakhala ngokuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa kabenelisi.
Manje nxa bekhuluma bona abafuna ukubuyela ekhaya bathi izizathu bani ezibangele ukuthi babuyele?
Into enkulu kakhulu eyenze ukuthi babuyele ekhaya yokuthi baphelelwe yimisebenzi. Okwesibili, akade bephila ngokuthengisa abasakhoni ukuthengisa, sebehlezi nje labantwana abanye sebezefuna ukugalisa abantwana emaphoyiseni. Okwesithathu, bakhala ngokuthi njalo nje bahlukumezekile lapho abahlala khona, bayahlukunyezwa.
Besukunyezwa ngobani?
Ngamalokali.
Manje like laluhambisa yini lolu daba kummeli i-embassy?
Intele vele uma siyiqale sisitsho kanjalo ukuthi sihlukumezekile and amarenti asisakhoni lokukhokha ngoba bakhuphula njalo nje amarenti. Ukudla ukuthi ukuthengise ufake etafuleni ukuthi abantwana badle akusekho, and kubhadalwa amarenti kuphinde kubhadalwe lezikolo, izikolo zakhona zibhadalwa ngenyanga ngenyanga.
Yona i-embassy ithini manje?
Baba, i-embassy nje uma siqhumana nayo i-embassy ile yayo izitori ezingazishisekiyo ngoba kunabantu abake ukuthi abake basuka ebantu ngike ngeyizwa kwi-studio 7 yenu le elithi kunabantu abake basuka eKapa besithi baqonda kuyo i-embassy yafika yangabavuleli bagcina besenza into zokungathi baxabana ne-embassy bechisa iflegi kumbe kungathi kade kunjalo so lathi thina besibona ukuthi vele i-embassy ayingeke isisize ngalutho hhayi i-embassy lahle phansi intonga silahle phansi nge-embassy
manje bona labo abafuna ukuhamba iningi labo ngabavela khona ngapho abase-Johannesburg kuphela kumbe i-South Africa yonke
yi-South Africa yonke
eSwaziland ke alizange lizwe abanye
bakhona bakhona labo silayo ilinki sile 1 year steering committee yethu oyi-1 ubabe si-communicator layo laye ulindile uthi if anything happens please labo siba singabakhohlwa
bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye elingakaze libubone sihluphekile lapha elizweni leli even nalezi permits zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho sibhadala amarenti phezulu ngapha sithenga ukudla iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga sesehlulekile nkosi yami sisizeni bo sisizenini ngikhuluma on behalf of all amazimbabweans alapha e-South Africa bayibonile ilinki yethu bangihlupha nsuku zonke angilali bafuna ukuya ekhaya okokuthi nje kungavela nje amabhasi noma umuntu olosizo akula mSouth Zimbabwean ozosala kuleli lizwe abantu sebezimisele ukubuyela emakhaya ngiyabonga Studio 7 ngibonga kakhulu ngibonge kakhulu njalo ngibona ingane into le ngiyithole ngokuthi ngihambe emthandazweni ngalithandazela ukuthi lingiswe ngale imessage engilinike yona ngiyabonga
Hello ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu omela izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa ezifuna ukubuyela ekhaya obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa kakhulu ukubhalisa abantu abanengi ukuthi bayevota ubulewo izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo i-Inspector Abednico Ncube ulandule ukuthi ukubulawa kukaDube kulokwenza lezombusazwe ngoba ubufakazi obukhona butshengisa ukuba uDube wazama ukulwisana labantu laba abane abangena emzini wakhe emadabukakusa. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Jirowotsa.
Silusizi ukwazisa imuli yeZimbabwe ukuthi kobulawayo ku-Citizens Coalition for Change silahlekelwe liqhawe lethu uLangelihle Dube Zonda obulewe endlini yakhe ngemva kokubana sokungene abantu abagqekeze indlu le ngama 2 a.m. ugwaziwe wavuzila igazi eliningi wehluleke ukuthi azivikele ngoba abafana laba bebaningi njalo isehlakalo lesi senzakale endlini lapho kade kulabantwana lonkosikazi wakhe. Indaba le isemapholiseni bafikile amapholisa kodwa siyadana ubakwazi ukuthi abemagwegwe abavele beduzane baphuzile ukufika kwaze kwafika amapholisa akwezinye izigaba belandela indaba yena le eyokubulawa kuka Comrade Zonda. Nxa sikhangela iminyaka edlulileyo kukhona lathi esikubonayo okwenzakale namhla okufana lokuhlukuluzwa okwe kwabakhona kumalunga we-MDC Alliance. Njengobani indaba le isemapholiseni kulutshwane esingakutsho sesiyamelela ukuthi amapholisa abe yiwo asitshela ukuthi abangabe kwenze lokhu ngubani. Kodwa umkhuba eZimbabwe siyazi thina ukuthi lapho okutshona khona imemba ye-opposition vele ukucubungula kwangkhona kufana ndontelecha obanjiswe ilitshe
manje lazi ngani ukuthi asozikliwe nje ezimbuleleyo kungelani lezombusazo kungelani lokuthi lilunga le CCC
kuvele kuyasolisa ngithi ukuthi amadoda angu 4 bangathi phakathi ubusuku bayagqekeza endlini yomuntu nje olele lemuli yakhe begqekeza leyo ndlu njalo bembulala lowo muntu bembulalela ukuthi bathathe imali ngaphansi kwe $25 ambona ukuthi ngaba lesisinto njalo ambona ukuthi kuyasawunda lokho akulabuchopho lokho kuyokuthi sokunjalo kuyothathwa ama cellphone amabili kuye ngamadoda angu 4 ayabe ekhayelela ukuthi bethi sebejimbile bena bethethe amafoni angu 2 amabili kuphela nje hayi asiboni iqinisa la ngikhona lapha kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi ikuthi indaba le isisemapholiseni ukuthi sikhulume sibile kusezinhlizweni zethu singasuka sesiphambanisa kodwa vele silokusola thina njengabantu be-Citizens Coalition for Change silokusola kuvele besiloku sidlukuluza abantu bezanu lakathesi angikhona ukuthi bakhona abasuthisekayo ukuthi indaba le ngeyobugebengu kuphela hayi siyasola
Loke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayihola kugatsha lwe-social welfare. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abadala abaningi balumhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulize ngedola leMelika kumbe amaranda akwele South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye laphetsholotsho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Mas sithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini. Icina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusike kula mali kwanani.
Ukoko umanqube uleminyaka engamathumi asishiyagalombili lambili 82 uvuka entatakuza ehamba ngenqola edonswa abobhemi esiya etsholotho esuka emakhaya komvundlana uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke
thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani silabazukulu kasikwazi siyabanikani asila mali kasila lutho lapha siyaha kulowo mangalisayo okumangalisayo sibili ukuthi kakhukho singakudla lokungathini khonapha izalukazi sibili isalukazi esimangalisayo
Bukati unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esitrithini sakwaMazibiza uthi imali yeZimbabwe isathengi lutho ucela uhulumende abakhulise imali yamanye amazwe
ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo i-welfare ayisisizi ngalutho besicela sibili ukuthi kumbe lingasipholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi Kukela kwa mazibisa kona luki ya tengi shugela, ima liya kona itengi luto. Lesitele sikulu kwa kulu kwa naku.
Inengi labata labati batela ukurumenda banige ima lizabo ze penchi ina zanleni. Yanga zifage mapanga mba ima liyabo ifela epanga. Umnoza na two boys kali, wema mpanje ni ngumunye wabo.
Mto ekona, ibuti agula. Agula mungu lenda wala ati njenga wanda wakulide. Ende, inkinga ekona, izitolo lapa kwa tula, apusate nge, malaiko. Labantwana labazuru, baufa, wanya kanyenda. Ukurumende, asi zamele, itsebo sikiwe mali zetu kesh. Nige nyibuze, kumeta anuwa le mali kukati yanga tengilutu.
Umnoza na chukela tube, ongumunye wabade la impi nkululeko o veteran usola kakulu kulumende unga banagegeli yena usuge skabenza kuljamini elanda kuzotenga ngekati ngoba napa asala kona kama tati ama kati
hili zoleti salilwela kota kumanje nje angkulanto sitholayo imali angitholi le penche na angwazo tinitole rangjani kuna po njimtala nje nginde 70 years kota ulanto njitholayo kuna lapo hili zoleti ngalilwela uti mkulule gigilo angazi ukuthi ngeza kanjani badala uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathakala indaba lathi kasibeki nje ukuthi singabantu enhlabeni yethu.
Nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seTsholotsho balubhekisa eTsholotsho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepension ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana nalabo hlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zikaZulu enhlala kahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma neStudio 7. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye levandla le Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga ebandla le MRP ayisifica munwe munye. Amalunga ebandla le MRP ayisikhombisa agwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Kucala abaletheswayo elokubangela udlakela emphakathini ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi isigwebo lesi yikuhlukuluza abezombusazwe abaphikisana lebandla elibusayo.
Mahlabe Zulu, abadala bathi izandla ziyagezana. Njalo okwenzakala kuPita kuyaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe Citizen Coalition for Change CCC esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa sima le MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo. Ngoba lokho okwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshela.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service usiyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho yi-constructed judgment le sentence. Lokho kusenza ukuthi uMajor Street wafakwa kupressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu be amajaha lamaqhawe MRP. Sithi thina sibelieve ku-multi-party democracy njalo kwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhanyelwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani, kukhombisa ukuthi izanu ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazabe lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, besenzela ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayehlala emazweni angaphandle lapha kusale sokulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani iye-aphila ku-constitutional court or ku-high court. Kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu godwe ejele kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu asibambananeni. Abanye bangathi namhlanje sithini sikhalelani i-MRP. I-MRP ile mvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancinga abantu. Kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise terrorist organization libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifezele elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court okwenziwe ngu-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala kuyazila kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usulahlele kachana isinqumo sokumiswa umsebenzi kwamatitshala awakhalala umsebenzi nyakenye. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umphathi mthambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe aluladubo njalo umnotho welizwe uyathuthuka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, njani? Njani basakazi bethu lisaza indaba zeZimbabwe eziphuma zenjalo. Hayi, namhlanje zothanda ukuphawula lami ngomumo okhona eZimbabwe laphana. Sizwa nje phaa izibhedlela ziyaqansa, imaprayizi, khwela nje yonke into laphana. Kahle kahle ilizwe lelani mnangakho ufuna ukuligilisa. Ufuna ukuthi siyakhupha nje vele seligilizele mnangakho ilizwe lelani. Ngoba yabona ukuthi nakavele kaselamsito lapha. So, hayi, kuzathatha isikhathi ukuthi ilizwe lelani lezilongo saphila umnankakho labothiwenga laphanayo akulalizwe lingalungezimbabwe into yonke zakuqansa umnotho ujilika kungela mali elizweni kuyela msebenzi abantu bengasebenzi bephephela emazweni nxa kamnankakho lothiwenga. Hhayi bantu bakithi, lesitiya sizameni ukuvotela enye iphati. Yes, ubonani ama-councillors lama-MPs fake imthwakazi bakwemthwakazi i-public party basikhuse sithi-ke upresident sifakeni ichamisi. Yes, sifake sifakeni ichamisi kodwa ama-councillors lama-MPs sithi imthwakazi siphini sithe lesi siza mpf lesi.
Ngithanda ukuthi sithi thina speed recovery kunduna ubaba uNekatambe arecove masinya sinifisela okuhle bakithi angikwazi ukuhamba njani emakino ngevo ulahlekelwa inkosi yethu ubaba Chief Kusamafika sesibona futhi okunye. Kungasenani bengizama ukuthi ngike ngikhulume nge-issue ekhulunywe ngubaba uMasotsha lapho uSpeaker Fundo ukuthi nxa kumele umnotho wethu uthuthuke kumele sibe lezinto esizenzayo. Ye, liqiniso kodwa singakakhangeli vele ukuba lezinto esizenzayo thina ngapha besizithengisela kwamanye amazwe. Kumele kulungiswe ama-banking reforms yinto yakuqalaqala okumele yenziwe nanxa singasebenzisa imali ye-America ezilokuqala banking reforms akulanto ehamba. Ngihlala sitsho mina ukuthi izisebenzi zikahulumende nababalisi nxa sikhalela ukuthi imali sikhwezele nge-US dollar kule nto yodwa esiyilibalayo, kumele sikhale kabili. Kumele sikhalele ukuthi sifakele imali nge-US dollar, point number one. Point number two, sikhalele ukuthi kube lama-banking reforms. Imali yona lena senelisa ukuthi siyibhenki. Nxa ngifola i-580 US dollars ngatshiya i-$100 yami ngiyifice isile interest kube lama-banking reforms. I-banking reforms yiyo imvuselelo ye-industry. Asoze ukukhulume nge-industry kungalama-banking reforms. So sifuna ama-banking reforms abe khona ukuze i-industry yeZimbabwe ke iphumelele. O-black market laba bakhona laba baphunga uthutsha basitoshwe ngoba iningi labo basapotwa yizo iziphathamandla lezi. Ngiyabonga mahlabezulu.
Studio 7 siyabonga. Kulezanu le esingasafuni ukuphuma embusweni, kathesi sesisebenzela ihara, sesisebenzela ara sesigephuhobo la esisebenza kwaselikugephuhobo lokho esesikwenza. Asaholile ukuthi sesisebenzela ihara sesigephuhobo bantu. Umnankakho abasizwele bantu, bekhiphe i-RTGS befake i-use abasizwele. Mina abasizwele sesithwele nzima nge-RTGS. Abasinike i-use athi siye sisebenze, siye sithengele abantwana zabo ngcono, siye sikwazi ukufundisa abantwana ezikolo ngoba asakwanisi nge-RTGS yethu. Yabonga ngumehluli Dube wekhezi emhlonhlweni.
Zinjani basakaze bakastudio 7 lonke kundawana zonke ezijiyeneyo? Sibonga usethulela indawo ezilohlozi. Ngiteke ngiphawule lapha abantu, nginyanazelela ukubana abantu siyaxokozela. Abanye abantu votela lo votela, kodwa sinazelela ukuthi hambe kusizane ukuvotela iparty engala councilor ivule. Hambe ubona yini ngakusasa? Singakhangeli ukuthi simhlobo bani, asivoteleni into ezashintsha impilo zabantwabethu. Kuqakathekile khona ukuthi kunazeleli. Nxa singabantu singaphoke ukuxokozela, singala direction, asivoteleni into ezashintsha impilo zabantwana le-future yakusasa yelizwe izezavusa economy. Hatsho ukuphoke ukuxokozela without direction. Ngiyabonga jike khona ngale St Anne umama ofunalo uVincent eCardle Park. Ithi unjani malume? Phila ukhokhona.
Bazakaza abahle, bazakaza abahle, linjani? Hayi, saphela ngalelizwe leli lizwe leli. Kambe shiwa abantu bathi bengalamsebenzi kungalalutho ukuthi abantu sebebhadala ngama US dollar. Kodwa into zabo mina ngakho. Kuhamba njani makuyi? Hayi uyehlulekile manje. Azinto uma uyehlulekile uyavuma ukuthi usuyehlulekile. Unikeza abantu ithuba. Loko kwakhe hayi. Kodwa akaboni ukuthi kodwa mpela siyoyithathaphi bona mayuso okubhadala izibhedlela. Hayi bo, hayi bo. Lo muntu uyagula mpela, agula seyasik.
Studio 7 selibingelela lo mti. Abalaleli labasakazi ndawonye. Sitawa umlimi angane ngaligcina. Kuze kuyefike ebangeni lokuthi elithathe sokufanele sokuyisikhathi. Ngile sicelo. Sendithumela ama-audio asavulwa. Angazi kumbe kulalapho kwaphambaniseka khona. Ukusweleka khona ngazi. Iyathikha kabili sikuthi vele ivuliwe sibili. Ifikile ngapho. Kodwa ukuthi phela ivulwe ngizwe emsakazweni ngiyehluleka. Benzama ukuqondisa amadoda akithi lapha manje. Ukuthi hayi singakhohlisani ukuthona sithi shona iNdebele ishondiwe no. Ebengicela singakhohlisani. Singakhohlisani. Ilizwe kaliwinwa ngobandlululo. Ilizwe liwinwa ngevoti fair election. Sivoteni. Njalo singatshelani ukuthi votele ubani, sisole ubani. Ungangena ebhokisini wena lapho uzokusitsho khona vota khonapho. Lapho uzitsho khona vota khona. Ukuze nxa kuphuma ke imtumela liyana. Imtumela nxa iphume uzisole. Wenti kumbe ngani ngathi. Ungaswela abantu ikhangela ubani wathi sivotele ubani. Bheka ngibone manje. Siyacela kakhulu ukuthi singachothozani ngemhlobo. Ekuthathaneni sithatheni. Abafana bathethe abafazi besishoneni. Amankazane abantu abethu abangamankazane bendele esishoneni. Kathi pho inkinga esiloku esayiba ngakuyini. Hayi, kasedluleni ngakho. Ukuze silungise ilizwe ukuthi siphumeni kho konke. Futhi kathesi nqasese nje. Kasikhohlweni ngendaba yeGugu Round kuqala mbijana. Silungiseni ngayo. Singalungiswa ngapha sesiqala futhi sesiqala phansi ukuyivusa indaba lana ke. Sesikhuluma ngayo sesifuna ukuthi kuthiwani ngayo. Kodwa kwamanje, ha singasidluphi ngayo ngoba singasebenzisa yona. Iza sikuphumisa ehlelweni esikade sihamba ngalo. Ngiyabonga ngundebethu.
Salibonane ku Studio 7. Hayi. Ngiyangazi kumbe sengene ku platform engaso Studio 7 angazi ngoba ngiyasa izikhalazo zami aziphendula ngithi sawubona mama sawubona baba ekhaya kusokani laphakathi ngabe liyaphila baba lo mama ukhuluma uGodfrey moyo ukhulumisa lonke abazali bami iphilani ngenkosi ngiyalithanda ngise South Africa ngokuhlala asibonge.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izihlobo labazali babantu ababulawa ngemibhobho baphe ubufakazi edale leCongress izolo emzameni yokudinga indlela zokumisa izehlakalo lezi esezifahile. Idale leCongress belikhangelelwe ukuvota ukuthi kwethulwe imithetho ezekwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Jerry Twala Jackson.
Udaba lwezikhali lolu ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezo ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi laseMelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapha ezisezandleni zabantu, kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela, bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe osingathi bona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele ukuthi bahlale bethwele imbhobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi, especially ona la ama-automatic rifles. Kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle? Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu. Kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcina besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyelwe ukuthi bahlale belayo. Lanxa kungesingekho isidingo sokuthi bayisebenzise, bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo ngasikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngimpopo.
Umsakazi, kanike nxa umuntu usebenza vunyelwe ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi babavikela abantu, ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala impopo, ngoba iningi kakhulu njalo sizifike ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali, akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopo. Impopo kayidubuli yodwa, impopo i-operatwa ngabantu ukuze idubule. Abantu yibo ababulala abantu, hayi impopo.
Hello ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigcubela ke uhlelo lothulwa lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.